asonto emangalisayo ngoba wonke umuntu uyawenza amaphutha kodwa owaka test njengebandla njengohlelo olutsha siyazigqaja njalo siyazincoma ukuthi siqale into entsha saqala lohlelo olutsha solukhiphile inkokheli so thina sesifikile lapho esesifike khona kwezinzindawo soluphutshile kwezinzindawo kakalukaphutshi kodwa sisuthusekile ngendlela okuhambe ngayo ngakho lanxa kulamaphutha esiwabonayo esizakwanisa ukuthi these are housekeeping issues esizakwanisa ukuthi sizikhulumisane ngazo ukuthi zilungiswe ukwenzela ukuthi into yethu ibe yinto ele esikhangela ngezinga elingaphezulu
sizwe kuthiwa bakhona abanye abakhethwayo abafana lomnumzana Sindiso Mazibisa abathi bona bakhethwe bengaso malunga ebandla kungakuhamba njani njalo ungasitshela ukuthi likulungisa njani lokho
uSindiso Mazibisa ngiyamhlonipha kakhulu ligqwetha yindoda emele kakhulu iBulawayo iactivist lingamkhumbula kuhle uSindiso Mazibisa wayelilunga leMDC wakhontesta under iMDC eyayikhokhelwa ngalesena sikhathi nguProfessor Wolfman Ncube singakafomi iMDC Alliance so uSindiso ube lilunga lomzabalazo ngakufaka ngaleyo ndlela ube ngeke simkhiphe ukuthi ulilunga lomzabalazo lokho asingeke sivumelane lakho engabe engazange waba lilunga leTRCC ngoba into entsha efonyiweyo kodwa wanominethwa ngabantu ngoba wayengasoke ale nxa abantu sebemnominethile ngoba babekwazi ukuthi laba abantu bemnominetha uSindiso lilunga lomzabalazo okhangelele ukuthi abise inguquko elizweni laseZimbabwe ngalokho bamnominetha ninto eyodwa ehlukeneyo kulokuvuma inomination so ukuvuma inomination kumbe ukwala inomination bese ukuye like anybody else ukuthi engala ngezizathu zakhe azifakileyo hatshi ukuthi bengasolunga lomzabalazo ube lilunga lomzabalazo ngiyakhumbula sisigijima sisonke ngiyakhumbula sisenza ama forums sonke sishare same platforms kuma debate kusese laBulawayo agenda uSindiso ube lilunga lemzabalazo ofuna ukuguqula akula muntu ongayenza iphutha nangu yana uProfessor Love Momaduku uke walenza iphutha wadirejestwa wakhitshwa okuthini amele abantu so lanxa lokho kwenza isehlakalo esinjalo sayehlela umfowethu njengoSindiso Mazibisa akumelanga kwahlu kube lihlazo.